ngapha umumo kawukami kahle ngoba every day usukusela mhlana okuya namhla ka 1 sithi ntambama kwangkhona amasotha akhona every day emalokishini ethaya abantu abonakala bezihambela nje
kodwa lamhla singathi kuyafanana yini la izolo
right izolo vele kuchayiwe abantu emabhawa ezitridini aba ubonakala bephunga uhambela okutho ukuthi kade sawusakhululekanga ubonakala uhamba as from 6 o'clock as long ilanga seliphumile kuba inkinga inkinga iqalisela ngo 6 o'clock sokufika ntambama every day
liyezwa yini izizathu lokuthi kungani kusenziwa njalo
isizathu sabo bathi bona bacabangela ukuthi lina lingaba ngabantu abazavanga ukuthi kube lodlakela otherwise likonona ngendaba zaelection ubuphama akwenzileyo abantu lakathi sebesesaba bayasaba bakakhululeki ukuthi kanti lokhu kuzaphela nini uthi siziphilele njengendlela kade siziphilela ngayo ama-election lawa angakabi khona ngoba sokufikile kwadlula asilani lakho lokhu kunye okwenzakalayo okwethu esakwenzayo yikuzivotela ukuvotela umuntu esifunayo
laba ababotshiweyo-ke selike lababona njalo kwenzakalani
kukhanya kulabantu abaningi ababotshiweyo labantu abangenelwa ezindlini becatshanyela ukuthi ngabantu ababekhona akade khonapha so ngisuka ukuthatha omunye wangikhona akade laye ethathwe izolo bambisa bathi bona bayambona namhlanje ekuseni sasesihamba khona ngale lama-human rights lawyers wayophenduka wakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo abacithanyela ukuthi ngabanye abasebenza kulo i-demonstration eyayenzakalayo insuku eziphelileyo mhlaka-1 igwetwa elihambileyo namhlanje lalo kulenzele kwaba kade lingazi lona ukuthi kulabantu vele abantu baningi abakhona ngale lekade lihambe lihambela lo muntu osephumileyo